So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 Mabasa 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abongi akade bekhangelelwe ukufaka phansi izikhali zabo bekhalaza ngodaba lweholo abathili phansi kakhulu. Bathi babe lomhlangano abawenze izolo ebusuku lohulumende bavumelana ukuthi kulungisiswe izikhalazo zabo kungakapheli liviki.
Yalo udaba lwamanesi lolu luyindaba lwamadokotela, yindaba esilesikhathi eseminyaka eminingi kukhulunywa ngayo, kodwa kukhanya uhulumende kenze lutho.
Uhulumende weZimbabwe usemhlanganweni weCommonwealth oqala namhlanje kwelebhilitane lapho anxuswe khona ngemva kweminyaka eminingi.
Ngoba into yethu le yokuthi sihlale siyilize elingabantu abangakhulumiswa ngabanye abantu, singabaningi abantu abenyanywa ngabanye abantu ngani sile mkhuhlane, bekungalunganga kakhulu.
Abasekela unkosazana Thokozani Khuphe bathi umhlangano wabo owe-Congress okhangelelwe ukwenziwa emakhokhoba ngempelasonto uza kuba labantu abedlula inkulungwane ezintathu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abongi labongikazi bakhangelelwe ukufaka phansi izikhali zabo lamhlanje bekhalala ngoba besithi bathola iholo abathi lincane kakhulu. Abongi bahola imali eqala kumadola angamakhulu amahlanu, $500. Abamela inhlanganiso yabongi labongikazi yeZimbabwe Nurses Association kumbe izina bathi bebelomhlangano lomphathintambo wezempilakahle uDokotela David Parirenyathwa, iziphathamandla zogajalwe imali, induna uCharumbira kunye labafundisi. Ngemva komhlangano lo ophele phakathi kwamabili kuvunyelwene ukuthi amanesi azaphiwa umthelo wokusebenza ebusuku kumbe i-night duty allowance eqala kumadola angamakhulu amabili isiya kumakhulu amathathu. Abongi abasebenzela emaphandleni bazaphiwa imali yokusebenzela phandle kwekhaya. Abamela abongi laba bathi lamhla yikho okuzaziswa khona ukuthi bazaphiwa njani imali le. Kodwa bathi bathenjisiwe ukuthi kusiyafika ngolwesine lolu dubo luyabe seluphanyekiwe sokungumsebenzi njengenjwayelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezezisebenzi umnumzana Ambrose Bindi oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ngakuthi ukuthi ilizwe lethu lilohlupho lokuthi uhulumende ukhanya ngathi kananzela kaqade isimpilo zabantu. Okokuqala ukuthi siyananzela uhulumende imali ayithola isuke ebantwini ngama-tax atshiyeneyo, kungaba yi-VAT, kungaba yena lebhadala abantu besebenza. Njalo udaba lwamanesi lolu luyindaba lwamadokotela, yindaba esilesikhathi eseminyaka eminingi kukhulunywa ngayo, kodwa kukhanya uhulumende kenze lutho. Ungananzela kathesi nxa esenika amadokotela imali wathiya amanesi phani, kusesehlukanisa abantu ukuthi hhayi linalingcono kulalaba linangconola. Kukanti ungananzelela ifidi lezempilakahle bonke onesi labodokotela umongikazi baqakathekile. So thina amanesi nxa bona bengatholanga imali yabo loba sebefuna ukwenza kuqondile ukuthi uhulumende, ngobukhanya ngathi uhulumende weZimbabwe ufisa ukuthi abantu baze bathathe inyathelo elikhulu ukuze baqalise ukusebenza. Ngoba ngabe nguhulumende oqotho besikhanyela ukuthi ake lungise uhlupho lwamadokotela, abuye alungise lo hlupho lwamanesi, abuye futhi alungise lo hlupho labona futhi abafamasisti. I-sector nje yonke nalana engabe ethatha ngezigaba ngezigaba ahle alungisise lakhona ukuthi ezibhedlela kube le mithi, kube into elungiswayo yonke, kodwa ngabe ukuthi ake ngeziqephu uqephu kuyahlupha. So-ke le ingqondo efuna ukwenziwa ngamanesi ingqondo enhle, ngoba abanye ngathi uhulumende kafuna ukulalela kodwa ufuna ukwehlukanisa abantu ngezigaba zabo.
Udaba lolo lwamanesi ludaba olungaqedwa yini kuhle kuphele kungayenzi njengeminyaka yonke ukuthi siyabona ukuthi iminyaka yonke bangani bakhala ngodubo olufanayo?
Kweli, nga silo hulumende oqodwa, anti so ulo hulumende pela nzati, anti siti kulo hulumende omuja, njalo, ngoba, sibona luana pelo mtala, wayebuswa ngumo, nga milu mkaze zwa hama. Laba bata batuwe buya labo, mnanga kwa wabuya ngesikube skuru, unjongo president, watiena, ule plani yake alayo, okupali ni 100 days kwa salisi. So kama nesila ubewe kanyali, kutu pela nga leo 100 days, njewa wacho, kutu uzenza loku la loku, abe nze loku kanyali. So naye ngabenzelanga sokufanele phela bamkhumbuze ukuthi hey wathembisa ukuthi 100 days akwenza yenza sibone ngoba lati silindele isithole phela singakhohlwa ukuthi sikhuluma ngempila kahle sikhuluma ngelizwe ngoba abantu abaphilayo abantu abasebenzayo ngabantu abaphilile kodwa nxa bona abantu baphatha kubi futhi amanesi uyahliba futhi ngile ngisho futhi ukuthi hathi kungabe amanesi kuphela engabambe amanesi futhi etiye amateacher kuzaba lohlupho engabambe amateacher etiye lama amasivu sezenzo kuzaba lohlupho uhulumende ohlakanipileyo kumbe umkhathi ohlakanipileyo leyo sofanele ngawohla khangele i-civil service nje yonke abantu ilungisa njani ngabe lo ilungisa ngeziqephu qephu uzalungisa lapha etufaka isigamba abanye bachazela abanye bafaka isigamba abanye bachazela isigamba so kuzangihlupa so indaba yayihlilungiswe yonke njengohulumende bongathi bahulumende bathola imfanele zabo eziqondileyo kube lokukhulumisana indozilungiswe zibe right.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ingcwethi kwezisebenzi njalo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. EZimbabwe linxuswe emhlanganweni wenkokheli yamazwe omanyano weCommonwealth oqala lamhlanje kweleBhilitane esigodlweni seLondon. Abanye bathi lokhu kutshengisa ukwekethisa kokufuthelana obekuphakathi kwamazwe amabili athi eZimbabwe leBhilitane. EZimbabwe lasuka kumanyano weCommonwealth obuthanisa amazwe ayobuswa ngeleBhilitane ngomnyaka ka-2003 kulandela ukuxotshwa kwalo owayengavumelani lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okhokhela iqula elizamela eZimbabwe ngumphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Iqula leli belingapha kwelemelika lapho elikhulumisane leziphathamandla zikahulumende kamnumzana Donald Trump andubana lisuke izolo. Inkokheli yeZimbabwe kunye lamanye amafikitali yetheswa izijeziso zenotho ngelemelika. Ngemva komhlangano weviki yonke, iqula leZimbabwe likhangelelwe ukuya kweleBelgium lapho elizakhulumisana leziphathamandla zomanyano weEuropean Union lawo owethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekuthemba Mhlanga.
Mina lokho ndoda ngikubona kukathathu kimi. Okokuqala ukubana siyisizwe lelizwe leZimbabwe kumele sikuthakazele lokho sokusenzakala ngoba into yethu le yokuthi sihlale siyilizwe elingabantu abangakhulumiswa ngabanye abantu sesingabaningi abantu abenyanywa ngabanye abantu ngani sile mkhuhlane bekungalunganga kakhulu. Yikho ukubana ukuthi izizwe zonke zomhlaba nxa sesithi hayi wozani lathi sizohlalisana madoda okokuqala I think njengelizwe leZimbabwe kumele sikuthakazelile lokho. Okwesibili ukuthi uma nxa sesikukhangela sikhangele ukhetho lolu oluse iyaningi abantu nxa sokufika isikhathi sokubana sokukhethwa inkokheli kumbe sokukhethwa amabandla azakhokhela amazwe siya phambili. Abantu okuqala baqala bethi hayi kanti bona bavele bekhona indaba singabaniki ithuba lokubana beyiphujise indaba leyi iye phambili. Yikho mina ngibona ingane abantu bazathi hayi singakakhiphi laba abantu abasanda ukungena asibeni sibayekele benjani bephujise into yabasebeyiqalile. Yikho kwengani lokhu hayi kungasebenzela ngaphi kubana amanzi ayelele ngaphi ngapha kubandla lezana. Okwesithathu engikubona ukuthi ungathi siyakhumbula inhlupho eziningi ezenze izanu isakhokhela ngomgabe ibe lihlonganindlela ivuke impande iyazi ibane ivula amazinga bekuyikubana ibingasadlelisani kuhlelani lamanye amazwe omhlaba. Yikho nxa kungana khona phana ukudlelana lamanye amazwe omhlaba lokhu kungaba khona abantu bekhulumisana ngisho. Engxenye kungilwela ukubana ukhetho loluzayo lapha ngoJuly kusiya phambili. Abantu bengahlala kungasana kungasela kuzwanguzana, kungasela kuhluphana, kungasela kutshana, kungasela kubulana. Siqalise ukwakha kakutsha ezombangazwe ezivumela ukubana omunye nomunye acabangele ezombangazwe ukufuna ingqondo yakhe engesabeli impilo yakhe.
Bakhona abanye abethesa ilizwe leBhilitane icala lokuthi laphathisa ibandla lezanu PF ngo-1980 ukuthi lingene embusweni. Kathesi sesibona ungani eleBhilitane liyekethisa lapho kade lilukhuni khona kubandla lezanu PF. Kungakusitshoni nxa ukhangela imbali yeZimbabwe leBhilitane?
Ondlebe zikhanyilanga bavele behlala benjalo baba Gandhi. Okuqakathekileyo ukubana thina sizazi njengeZimbabwe ukubana ukuthi njengoba uNdlovu oNdlebe zikhanyilanga beke bacatshangela ukubana bakasebenzela kolunye uhlangothi. Kathesi nxa bezabuya besebenzela lolu hlangothi, thina abantu beZimbabwe kumele sizivathe ngaluphi indlela ukubana ephi impilo. Kungasenani ukubana iBhilitane yona isebenzele labantu bani, thina sizaphila njani. Ukubana iBhilitane ikhethe ukubana isekelane leZanu PF akumelanga kusikhathaze kakhulu, as long as ukusebenzela ukuthi nxa iZanu PF yangikhona ingathatha umbuso ikhangele into ezingani zizaphakamiselani impilo kaZulu iye phambili. Kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izikolo, kuvulwe amakhampani, kutholakale imisebenzi, amapensheni athole izimali zabo, abantwana abaphonga ukusabalala bagcwalize bebuyele beyehlala ekhaya. Ngoba kumele singwazi nxa sokukhangela nezombangazwe ezamazwe, wonke amazwe aqala abona ukuthi ubudlelwane engilabo lamanye amazwe kuzanceda ngayiphi indlela. Yikho abeBhilitane labo bazabuya-ke bezobona ukuthi ukudlelwane kwethu leZimbabwe nxa kungangena izanu kuzasinceda ngayiphi indlela ngeBhilitane. Thina yikho kumele siyikhangele sithi ubudlelwano bethu leBhilitane lamanye amazwe in the West kuzasinceda njani ngeZimbabwe kuya phambili. Micho kungenzeka ukubana izanu idliwe kungene kwe-MDC ikhokhelwa nguChamisa. Kumele layo abantu laba abakhuluma lezo leBhilitane kathesi belungise, bengalungiseli okwabo kuphela kodwa belungisele ukubana ukuthi ngitsho ngawuphi uhulumende ongangena, uhulumende lowo ebe lesisindi nxa ekhuluma lani leBhilitane.
Alo-ke umnumzana Bekuthemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe bexoxa ecingweni lesitudio 7 eseBhilitane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umanyano we-MDC Alliance wenze umhlangano wawo wakuqala phandle kwelizwe izolo. Umkhokheli we-MDC team Mnumzana Nelson Chamisa kasenelisanga ukuya kulo mhlangano owenzelwe eJohannesburg, kodwa inkokheli yamanye amabandla kumanyano lo iqhube lumhlangano labasekeli. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Nebekuyintokozo yamakhulukhulu abasekeli be-MDC Alliance abebebuthene elokishini le-Rubber Ridge eJohannesburg bezokuzwa inkokheli zabo ezivela eZimbabwe zikhuluma. Bengokokuqala ukuthi amalunga amabandla atshiyeneyo la aqhuba umhlangano ndawonye kwele South Africa. Esethula inkulumo yakhe kubasekeli balo manyano, umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Walshman Ncube uthe njengomanyano benganqoba egedweni baza qhakathekisa imfundo ikakhulu ukuthi itholakale lula njalo mahala. Uthe esibhedlela baza qinisekisa ukuthi uhlala kule mithi. Umnumzana Ncube uthe umanyano wabo ukhola ukuthi ziqhakatheke kakhulu izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa.
Ama statistics akhona athi kungaba labantu abafika 3 million abeZimbabwe abalapho. Yikho kuqhakathekile ukuthi sibuye lapha sizokhuluma senze message ukuthi ukubuyela ekhaya umuntu ayiregister ukuvota ubuya vota ngelanga lapho kuzabe kuvotwa khona kuqhakathekile ukwenzela ukuthi silungise ilizwe lethu.
Ngokelwe bandla le People's Democratic Party PDP umnumzana Thendai Biti yenutshele abangenela umhlangano ukuthi njengalokhu abakwenza ngesikhathi bengena uhulumende omanyano bazathuthukisa imigwaqo osekukade uhulumende obebuza esehluleka ukuyakha. Ubuye wathi ngaphansi kwalomanyano imali iza kuba khona elizweni kanti ibhondi izahlinyamalale ingabi khona. Umnumzana Biti uthe uhambo lwabo lokwethekelela abasekeli bamabandlapo emazweni luqale eSouth Africa bese luzamemetheka lusiya kwamanye amazwe.
We intend to go to Botswana, we intend to go to the United Kingdom, we intend to go to the United States.
Sifuna ukuya eBotswana. Sifuna ukuya eNgilandi. Sifuna ukuya eAmerica. Asithandabuzi ukuthi MDC Alliance nomkhokheli wethu umnumzana Thamisa bazangqoba ekhethweni.
We want to ensure that it is the electorate that matters.
Langamazwe amukelwe ngenjabulo linengi labangenela umhlangano. Abanengi balincomile icebo lokuma ndawonye kwamabandlala besithi yokuphela indlela engasiza ukuguqula uhulumende okhona kathesi. Abanye ke baphe lezi ziphathamandla isiqiniseko sokuthi luzathi nxa lufika ukhetho babhekise amabombo emva besiyavota. Omela ibandla le-MDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasemazweni balungiselele ukubuyela ekhaya isikhathi sasekhona ngoba umnumzana Nelson Chamisa nguye ozanqoba ekhethweni oluzayo.
Uma bebuyela eZimbabwe ngokubuyela ngokwentando yabo kube nezinto azofika bazenze eZimbabwe.
Amanye amabandla akulo umanyano lawo abemelwe iziphathamandla zawo kanye labasekeli kulomhlangano. Bonke ke bethule kungathandabuzi ukuthi umanyano lo uzanqoba ekhethweni. Mesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapo.
Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump welemelika uqhubeke elokhu eqinisa elokuthi owayengumkhokheli wensoli ze-FBI umnumzana James Comey oselobe ibhuku eliveza inkulumo ababili laba abazenza ensitha kumele abotshwe ngoba wayeveza imfihlo zelizwe njalo watshela idale le-Congress amanga. Inkulungwane zabantu bedolobho le-Rio de Janeiro kwele-Brazil zingene ezitaladeni zitshengisela ngokubulawa kwelunga le-Council Marielo Franco wayelwela amalungelo kaZulu wabulawa ngenyanga edluleyo. Wayengumsekeli kamongameli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi umhlangano we-Congress abawuqoqayo kuyona le impelasonto emzini wemakhokhoba kobulawayo uza kuba ulamalunga adlula inkulungwane ezintathu njengalokhu okuthiwa isisekelo sombuso webandla. Ukhuphe uyala ukunanza umnumzana Nelson Chamisa njengomkhokheli webandla. Kodwa ukhuphe kuthiwa waxotshwa ebandleni leli. Sixoxele isikhulumeli sikakhuphe umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhlangano weCongress uqhubekela phambili ngoba umhlangano weCongress yozabuthanisa amalunga MDCT amaningi kakhulu ngoba sinazele umama ukhuphe ulandu unazele ukuthi laba bantu bacina ngokuthi bebe lokhu besithi National Council National Council yiyo elamandla phakathi kweCongress because ukuthi iCongress yakhona kumele ibizwe ezigabeni ezinjengalezi ngakho wayibiza ke iCongress ukubana izokupha ubukhokheli izokupha izixazululo ngaso kuCongress amalunga wona lawo awe National Council lawo ayabe selingana lomuntu wonke obuye kuCongress bona ba less than 200 iCongress labantu abangafika 4000 so aso umhlangano omncane lowo njalo amalunga azabuya amaningi abantu ababili abathathu bangaze bayekele ukubuya uningi lo labasekeli bebandla le MDCT luzabuya ukuze luphe izixazululo so ahamba kuhle amalungiselelo ama province wonke ama districts wonke ama delegates akhangelele kubana buye kulo mhlangano so kuyabe nje mhla ka 21 kuthegwaqa kubulawayo kunikwa ubukhokheli ngebandla le MDCT
likhangelele ukuthi kuzaba kulamalunga amangaki
ikuze ikhoram ikwane iCongress ye-MDCT ngicabangela ukuthi angisaqondisisi kahle ifiga yakhona kodwa kumele kube kubu around 3,000 so kuzabizwa kukhangelelwe nangesikhwama ngoba iCongress kumele kuphathwe kuthwalwe abantu le mali engene kwi-MDCT kucele labo mnumzana bona laba abanye abayeza ukuqala ngabona imali yakhona kabasoze bayikhiphele kucongress so umama umakhuphe umatala ukugcwala indawo yonke kubana zama ukuthi aphathise amanye ama-departments kuze kukwanise ukuthwalwa kwabantu so kungathwalwa abantu maybe kuriduce kancane ama-delegates aphansi kakhulu kumbe akuma-wards ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi bafake i-quorum but kuphinde kukwanise ukuthi kube yi-congress esemthethweni so kuzabuya abantu abadlula 3,000 kodwa bangayehlule kufika the-original number e-4,600 or 800
manje njengoba inkokheli enye ingasoze ibuye efana labo Chamisa labanye laba lizayithi yiCongress njani kungela inkokheli emqoka
yikho khonoko okuthiwa yiCongress ukubana kuyabe sokubuye wonke amalunga ayenza lesi leli lunga ekuthiwa yiCongress iCongress ibuthanisa wonke umuntu nxa sokuseCongress lomama umakhuphe uyabe selingana lomuntu ovele kuward yeCholotwe lomuntu ovele kuward yeChipinge so akutsho lutho ukuthi ungayekeli kubuya uzibani banyana kumbe uzibani banyana ezilongeza ama-members amalunga amaningi ebuyila enza isinqumo siyabe sibamba wonke obuyileyo nongabuyanga because abantu nxa bengamalunga e-MDCT bangamalunga ngokulinganayo omunye lamunye uyabe levoti yakhe yodwa omunye lamunye uyabe ezimele eyedwa yikho nxa kuvota kucongress omunye lamunye uvota ngevoti lakhe elilodwa so ongabuyanga eyedwa akasuzatshintshi ukuthi yicongress kungakhathalekeli ukuthi yena ngoba ukuthi umuntu lesikhundla siphi ku-MDCT yindaba esingathi nge-deployment yikuthunywa ngabantu ukuthi wena suyikuthi but nxa kubuye kuthini ekubeni ngamalunga wonke umuntu nje uyalingana umama umakhophi uyalingana noma langubani olilunga le-MDCT
kanti kuyini okwenza ukuthi likhethe umnumzana Maduku yena elilunga le-MDC Alliance
umnumzana umaduka suye kasilolunga le-MDC Alliance umnumzana umaduku lebandla lakhe alikhokhelayo umnumzana umaduku ukhethiwe ngoba ligqwetha eliphezulu elihlonitshwayo ngendaba ze-constitution ze-constitutional law expert and professor so umuntu onjalo ngumuntu owaziyo sibe sikhangelela ukuthi situme sibili umuntu okwaziyo ozathi nxa angafika athole ukuthi kunangale edalela khona kule mpikiswano ezingekho emthethweni akwanise ukubana amisane lazo aveze iqiniso umama umakhuphe ahamba ngalo ngalolu udaba lwe-constitution
alo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo kwezemidlalo lamhlanje intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela imidlalo yenguqu yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe izolo endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Akusela qembu elinqobe kuyo yonke imidlalo yesidlalo lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba iqembu lenkeze Platinum libe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leShapane Mine emdlalweni odlalelwe enkundleni yamandaba. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkezi selile miklomelo elithumi lesithupha okulinani eliphethwe liqembu ezihlezi phezu kwengalane uyilo njalo eliphethe isicoco seligi le-FC Platinum lona elinqobe leHarare City nge 3-1 ngomgqibelo. Kobulawayo emagumeni ePapa Fields bekulo mdlalo obugoqela amaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo athi eleChicken Inn kanye lele-Highlanders wona ophelezi ngujikelo bhanqa 2-2. Iqembu le-Highlanders lihlohlelwe nguBrian Banda kanye loGabriel Nyoni, kuthi eleChicken Inn lihlohlelwe ngu-Innocent Mucheneka kanye loSimon Munawa. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi indlela udlalwe ngayo yilawa maqembu iveza ukuba umdlalo wenguqu uyathuthuka kwele Zimbabwe.
Umdlalo wanamhlanje phakathi kweChicken Inn le-Highlanders ubungumdlalo omuhle kakhulu, utshengisele ukuthi ibhola lethu liyaqhubekela phambili. Singakhangela indlela okudlalwe ngayo, la magoli ahlohliwe ikakhulu amathathu lana ahlohliwe singabalele sine ahlohliwe kakuhle, kutshengisele ukuthi umdlalo wethu uqhubekela phambili.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla, iqembu le-Triangle litshaye le-Cape United nge 2-1, kuthi eleDynamos libe ngujikelo bhanqa 1-1 leleyata emdlalweni wake wamiswa ngemva kokuba sekube lobudlwangudlwangu enkundleni, abalandeli sebephosela izikhali enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Lingakhohlwa ukuthi liyasithola njalo ekhasini le-Facebook kukhasi lethu elithiwa lona VOA Ndebele.
Ata, wata, nata, brata, entita, empopom, emapopoma, sakuti. It's a number one band for my dance to take. Hey, my top of the chart. No mina ni amtanda. No buse wa ke no bufu no bumutata.
Wale tato le sabu ti sangale. Le sangale.
Ula manga we nam tita. Ulo mona we nam tita. Wage wambora ni mtita, chela umazela ngapo na mtita.
Wage wadlula umbuchwa, waza kuti lo java. Mtuana lo waye mubova, izolo ngimbonelo memba wepucha.
Cheka utoge isketi,
ahuchu kuchie na usketi.
Uchu kuchu mtuana usketi.
Uza discover sebuleti, ugote le sankaleli. Lea disguise le sankaleli.
Umaze uti li sankaleli, niyali tanda li sankaleli. Mjitu mtuana lo uminangi ya mtanda. Lobu sewa ke lobu funugu mutanta.
Wele tatu lesa kupi sangale. Lesangale. Wele tatu lesa kupi sangale. Lesangale.
Mjitu mtuana lo uminangi ya mtanda. Lobu sewa ke lobu funugu mutanta.
Wele tatu lesa kupi sangale.
My name is Bona, a right. See the future, a bright. In the darkness, she is my light. When it's cold, you hold her tight.
Love is blind, I say you don't know that. Do not get nange hearty, don't do that. Hang up, break it, hearty. Drive me not a sequence, party, bombo, clap.
Chando do to the beach, chando omni, yo. When we need peace, I live city, yo.
Right now you think you are better.
Bumlo esikhatha ingoma ethiwa yona izangalela isigqibela uhlelo lwethu. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abongi kade bekhangelelwe ukuthi bengafaka phansi izikhali zabo bekhalala ngoba bephiwa iholo eliphansi kakhulu. Bathi bona bathenjisiwe ukuthi izikhalazo zabo zizalungiswa iviki yona le ingakapheli. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni ntambama ngo 7:30.